plus or minus $800 for a senior doctor. From in Akdala, we have plus or minus 2.8. So, which means it's reduced almost a quarter now of what it was there about. In there was a moon to lapha ukuthi ukudla konke ukhwelile kuhambelana lokuthiwa i-interbank rate. Amandla kagetsi lawo akhuphukile, ama-rate awekhansili lawo akhuphukile, ama-bills wonke nje akhuphukile. Ukuthi nxa uvele uhola imali ade uyihola 2 years or 3 years ago, ifiga lokhu ngakanje vele ngeke wenelise ngoba even the fuel layo iyakhuphuka almost on a weekly basis. Ngoba njengalamhla I think $17-18 a litre. Kudala nge-salary rate yaleyo yayisesekudollar something. So umuntu wakhe ukuthi poverty data mlane ereliziweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yayiphinga imali enganani, but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu, amamochari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi, kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo mubi sibili. Izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi ungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphephisa. Kodwa labo bala ma-condition akade ayenelisa ukuthi baqale bahambe bayokwelatshwa ilangayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabusomnene. So ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu babe balutshwana ababona izigulane, ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omningi. Ngakho-ke ezinye zicina zingabi zokuphila okuhle, abanye bagcina betholakala lapha emhlabeni. Isifiso sethu siwukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibili kakhulu, i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphephe, baphile, basile.